Ubaba uMonzora nguye yedwa owakhethwa ngabantu bamaprovince siku-National Council ukuthi ame emeleleso sikhundla sikuthi ngesilungu i-nomination. Akula omunye umuntu owakhethwayo ukuthi ancintiswe kuleso sikhundla ngaphandle kukababa uMonzora. Osokusitsho ukuthi mhlaka 18 iCongress isisiyagcwalisisa ukuthi yebo kambe ubaba uMonzora usekhethiwe. I-constitution yethu iyapha isikhathi sokuthi abantu batsho ukuthi bafuna ubani lobani ancintise. Kodwa ke lokho kwenziwa njalo kuleli National Council yokugcina ezakhangela ukubana kwenziwa kuhle khona ngomgqibelo nalolandelayo mhlaka 3. Ngakho sikuphetheyo manje ukuthi akulo munye wakhethwayo. Ngakho ubaba uMonzora ngokomthetho singathi ngu-president elect osesiyagcotshwa yiCongress.
Sesike sabona ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ikakhulu kuma-by-elections. Lisiya nje kuCongress, kukhona yini okutsha elikuphathela abantu okungabahuga balivotele ngobunengi kukhetho oluzayo?
Engingathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele nje ukuthi i-opposition yonke jikelele, amabandla wonke aphikisayo okubalisela lona lethu elikhulu le-MDC ayandisanga ukuthi enze kuhle kuma-by-elections. Kunengi okuyabe kungamanga kuhle. Labonabo abaku-opposition abangenileyo khathesi, yebo kambe bengabe bengenile kodwa kabayenzanga kuhle okungatshengisa ukuthi ngabantu abangathatha uhulumeni. Ama-numbers ayazikhulumela ukuthi kwavota 23% eyabantu abazavota, okutsho ukuthi iningi labantu 77% alizange liphatheke kuma-by-election. So isikhathi esiningi izanu iyazenzela umathanda ngama-by-elections ngokuthi abantu be-opposition abaningi abavoti. Kodwa sesisiya ekutheni kukhona esikulungisisayo, yebo yikho sibe le-Congress yona lenkulu silanda ukhetho, ngoba iCongress ngaphezu kokuthi ibeke izikhundla kumbe abakhokheli ukuthi ubandla liyakhokhelwa njani, umbutho uyakhokhelwa njani, sizabe sikhangelisisa esingathi ngama-policies, imigomo siseko eyokuthi uhulumende wethu we-MDC uzabusa njani. Lokho kuvela kubantu ngoba iCongress iyabe ilabantu ababe bevela ezigabeni zonkana zelizwe kusukela kumuntu sibili okhona lephansi echolocho kuze kuyobamba oyabe segurube noma ngapi. So yikho lapho esizathola khona okuningi okuzafakwa ku policy document yethu kumgomo siseko wethu, okuzafakwa njalo kumanifesto esingathi lokho esiyabe sisebenza ngakho ekuxoxisaneni labavoti ngomnyaka ka-2023. So iCongress yethu iza ngesikhathi esihle, ithutsha labakhokheli abatsha, ithutsha lomlayezo njalo ithutsha ke lokutsha okuzakwenza ukuthi abantu babone ukuthi i-MDC isingcono kakhulu kulalokho okade iyikho khona ngayizolo, ikakhulu ekutheni ukudabuka kwayo thizeni lokho obekusenzeka kukhiphe abanye abantu akade bengasebenzi kuhle, labantu akade bengasoze bayenze ukuthi i-MDC ibuse uhulumende kuhle.